le iqonje etshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende lo kachiyananga lo hulumende owayekhokhelwa ngurobert mugabe ngoba ama-tactics ayesetshenziswa ngurobert yiwona lalawo abasuke wasebenzisa ukuthi babuya bethunje umuntu phakathi kobusuku umuntu achaye kungenanastatement sokuthi uchayelwane libe sebephonga ujika nje umuntu eceleni komgwaqo bemchiya nje enjalo lokhu nje kusitshengisa kusegcekeni ukuthi uhulumende lo uzimisele ukuthi asebenzise indlela ziphi naziphi ezimbi zonke ezokuthi azigcine yena ukuthi abe elokhu esesikhundleni njengoba sesikhanyela le march le ezabe ikhona nge-Friday sokusitshengisa njeseeni ukuthi bazimisele nje ukuthi bayethusele uzulu.
Uhulumende yena uthi kalalwazi lokuthi ngobani abenze lokhu ngokutsho kwesikhulumeli sakhe uhulumende umnumzana Nick Mangwana. Ungathini ngalokho?
Ayisonto entsha le eyokuthi uhulumende uyayala ephika esithi kakwazi okwenzakele, kodwa thina sonke siyakwazi ukuthi into enje isehlakalo esintshe asingeke senzakala elizweni lapha uhulumende engakwazi. Lokhu ayisonto yokuqala. Ivini lalapho kuthinjwa Itaidamara labo Patrick Nambayana beswelakala, uhulumende wayelokhu ephika esithi kakwazi, kodwa siyabe sikwazi iqiniso nje ukuthi hayi uhulumende wethu nje nguye ozimiseleyo njalo nguye ongemuva kwazo lezo zonke zehlakalo eziyabe zithola uzulu.
Njengoba kulokwethuselwa lokuhlukuluzwa kwabantu okunje, bathini bona abantu ngokutshengisela kwango lwesihlanu kabesabi yini?
Hayi ngitsho mnumzana, uyabona sayenza imisteki ngo-2017 November singene emgwaqweni simacha sithaba ukukhitshwa kukamgwabe kufakwa uMnangagwa. Khathesi sesizimisele njalo ukuthi senze soneso sehlakalo esokumacha lokungena emgwaqweni, sesikhipha nje leli phutha esalenzayo elokuthabela uMnangagwa kungena kwakhe esikhundleni. So abantu kabayesazi njalo bazimisele ukuthi okungayisikho ukufa yikuphi. Nxa uhulumende ezafuna ukudubula abantu njalo etshaya abantu abulala abantu, hayi sizabona nje ukuthi yena inhlamvu zakhe yayizeziningi yini kumbe thina ozulu yithi esibaningi ukudlula inhlamvu zakhe.